Lokhu kwethulwe ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe Supreme Court uJudge Elizabeth Gwawunza ngesikhathi evula okusemthethweni umthethwandaba owe High Court namhla ekuseni. Umkhosi wokwenza lokhu obugoqela omantshi amagqwetha amalunga edale lePhalamende, umeya wakubulawayo kanye labanye abantu abavele endaweni ezehlukeleyo wenzelwe enkantolo ye High Court kobulawayo. Unkosikazi Gwawunza uthe kuzavulwa inkantolo yokukhangela amacala enkohlakalo, njalo lokhu bakwenza lekhomishini ekhangele lokhu eZimbabwe Anti-Corruption Commission leZimbabwe Republic Police. Uthe bakhangelele ukuthi inkantolo ezimbili zisebenze eBulawayo leHarare ekuqaleni komnyaka.
Establishment of Anti-Corruption Specialized Courts.
Njengoba umongameli welizwe wayesechilo ukuthi i-corruption kumele iqedwe elizweni. Ngokunjalo, i-Judicial Services Commission isiqale inkantolo ezikhangele amacala e-corruption. Uhlelo lokuqala inkantolo lezi silwenza le National Prosecuting Authority, le Zimbabwe Republic Police kanye le Zimbabwe Anti-Corruption Commission.
Olilunga ledale lePhalamende ekhangele isabelo sakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthe inkantolo lezi zizaqeda ukuganga okunengi, njalo lokhu kusekelana lezifiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ye, uganga okunengi kakhulu njengoba sisizwa lo mongameli wethu esithi 0-2 uganga. Yikho ke sithemba ukuthi nxa idaliwe yona leyo njengoba ethilo evula i-High Court lapha omkhulu wezomthetho izancedisa kakhulu ilizwe leZimbabwe.
Umsekeli we-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thandaza Masiye Moyo uthe ukumiswa kwenkantolo ezizakhangela ukuthonisiswa kwamacala enkohlakalo kuzasiza nxa inkantolo lezi zizavunyelwa ukusebenza zingangenelwa ngezombusazwe, njalo zinikezwe imali eyeneleyo. Uncomele linyathelo ethi lamukelekile kakhulu.
Miswa kumbe ukuthi kube khona amakhothi athize akhangelene ikakhulu le lokuthiwa i-corruption ukuthi kuzaguqula yini kumbe kusoze kuguqule yini indlela i-corruption ebikhona ngayo. Ngibona ngani okuqakathekileyo kumele sikunanzelele ukuthi kumele aphiwe amandla lawa amakhothi, amandla okuthi khona anelise ukuthi sithi abe independent ngokokuqala. Okwesibili, kuyabe kumele ukuthi sinanzelele ukuthi abe ngamakhothi lawana okuthiwa they are well funded. Nxa well funded aza kwenelisa phela ukuthi nxa abantu besondela besithi bafuna ukuthi mhlawumbe ba compromise kube ukuthi ngamakhothe anelisa ukuresista leyo icompromise eyabi ilethwa ngabantu. Having said that, ngibona ngani nxa kulesifiso lokuzimisela uhulumende ezimisele kungayisikho ukuthi khona siwafakela uwindow dresser. Nxa ezimisele uhulumende kuzakwenza ukuthi khona la amakhothe asebenze, and I believe kungaphumelela.
Uhulumende weZimbabwe uzaqala njalo ukuqhelisa inkantolo yeHigh Court ukuze kube lendawo enkulu yokusebenzela. Amacala enkohlakalo eZimbabwe abika emaningi kakhulu, njalo avame ukungathoniswa kumbe ukuphelela emoyeni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.